uzulu jikelele nguye okumele asukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe. Sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Afrika, ama-Arabhu kubo-Egypt, kubo-Tunisia, kubo-Libya, khona ngale lapha ade bebusa sebebusa kuye ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo, basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa, kwangena abanye ohulumende. Yikho-ke abantu yibo abasukumayo, batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa. Kodwa-ke njengebandla-ke el-MDC ibandla lisemthethweni lilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela, akungabi kokukhitshwa-ke kukabohulumende-ke okungekho emthethweni. Zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufika isikhathi sokuthi-ke inhlanganiso ye-SADC, inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye, ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela-ke ama-liberation movements nalawo yiwo-ke asehlukuluza-ke abantu abayizizalwane zalawo mazwe.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela ukhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye, ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu-ke ele-MDC Alliance lapha eZimbabwe. Kokuqala-ke uhulumende we-ANC lanxa e-liberation movement uyazama ngendlela zonke ukuhlonipha ilungelo loluntu. Ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho-ke olungela msindo, olungela ngxabano, olungaphikiswayo. Nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo-ke senzela mhlophe lo oyabe nqobile, okutshengisela ukuthi babelokusuthiseka ngokwenzakalayo. Okunye njalo ngikubona kusenzakala kwe-South Africa okuhle kakhulu okupromotha idemokhrasi ekuthini-ke akubi yi-first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa i-proportional representation. Yikho sizananzelela ukuthi ibandla-ke le-EFF ke lilamalunga amaningi edala lephalamende, ngoba kusetshenziswa yena leyo isystem yokuthi-ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithole amavoti amangaki, lizathola lamasithi amangaki alingana lamavoti enalawo. Ikanti-ke kungathiwa owinile owinile uthatha konke, lanxa ubuseduze kodwa-ke wanqotshwa-ke kutho ukuthi ibandla lizasala-ke mbe lizaphuma lingela amalunga ephalamende njengakhona lokho kwenzakala eZimbabwe.
Okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike.
Kuyatshengisela-ke ukuthi e-Afrika idemokhrasi kayikho. Ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo oluntu, lezi nhlanganiso ezimela amazwe e-Afrika zithule, izo sikhangelele ukuthi kumele zihambe phambili zisole okwenzakalayo e-Uganda, sole-ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke e-Afrika. Yibe sibakhangelele ukuthi basukume-ke basole kwenzela ukuthi umsebeni ayekele khona lokhu yakwenzayo ukuthi-ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluzwe, kuzamela-ke bethuselwe ngamasotsha abuye azohlala emzini yabo. Kuyinto embi kakhulu enaleyo. Sifisa-ke ukuthi-ke isolwe ngumuntu wonke othanda ukuthula, ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula, abantu benelise ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi.